So wizika tisenda baku VOA Ndebele. Jona njani mtwazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolesihlanu mhlaka 22 kumpalakazi 2017 lo ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abalandeli bebandla lezaphu abalokhe bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhe bemele uZulu
uNkomo wavele wasitela thina wathi hayi abanye bavele bazayakela kule into bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani izizo zabo nabantu babo.
Kuxotshwa uBishop Ndanga kwinhlanganiso yeZimbabwe Christian Council.
Ngabe bonke belo Ndanga besenza zonke izinto lezi ngakhayela abantu bona labo abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe.
Iqembu le-Highlanders Football Club lixotsha lixolisa abalandeli balo ngokungadlali kahle lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla lezaphu abalokhe bephakathi kwebandla lezanu PF party lokhe bemele uZulu kubadlaleli loba kulabantu abakhonona besithi sebephelelwe ngumphako. Bathi lokhe bebambe amazwi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo wathi amabandla la asemanyene. UNkomo lo wayengumongameli welizwe leZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano somanyano esibizwa ngokuthi i-Unity Accord mhlaka 22 ngompalakazi ngomnyaka ka 1987. Kodwa ke abanye abalandeli bebandla lezaphu abagoqela uMnumzana Dumiso Dabengwa baphuma kumanyana lo besithi kabaphathwa ngemfanelo ngumgabe labanye bakhe. Sixoxe loMnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF othi kumele besebenze katalela omanje njengoba sokulo hulumende omutsha.
Ukumanyana lokhu wachetha konokwana kubulawa kwabantu kwakukhoyo kwabakhona ekuqaleni. So ukunceda okwancedayo kakhulu ukuthi kube lo manyano lolwana uNkomo owangena kilo engakakuthanda kodwa wayeukuthi wangena ekutheni aqede udubo olwalukhona olwaluphathelane lokuthi ukubulawa kwabantu khonokwana kwakubekhona kwakuthanda. So kathesi ngesikhathi sokuthi amathuba nalana alahlekayo akuqala lana abuye lawo amathuba akhona kuzobonakala intuthuko ebambekayo kwele mandebeleni.
Ye, siyabona ukuthi-ke uMnumzana Dumiso Dabengwa wagcina iphuma labanye bakhe kumanyano weZanu PF lezaphu. So-ke singathi abantu abasala khona ngale kuZanu singathi kume njani khona manje bayakhangelwa kuhle ngabantu kumbe abantu baphonga ukuthi hhayi bakhona ngale baphonga ukuthi sisece nje.
Into Dube ehluphileyo kakhulu yikuthi abantu oDumiso Dabengwa amadoda asilili lani amadoda anela iqini izinto ezingamanga kuhle ebandleni lezanu PF bathiya amadoda angathanda amanga kumbumbuzi into ezingayisiza ukuthi ziraini. Ubaba Lwana umgabo wayekhona wawona ngesikhathi saba wayelokhu ewona siya phambili ilizwe laze laba libi kakhulu abantu abanjaba boDabengwa kwangaza kwabavumele ukuthi bethi into leyi iqondile yona ingaqondanga kwazakwaza kuthi balokuthi bethi imbuzi le ngensikazi yona beyikhangele ikuthi ngendvuna bakwala lokho Dabengwa yiwo amadoda lana esiwakhangeleleyo. Mina njalo ambasole Dabengwa ukuthi kuthiya kwabo ngobana akungelayo kodwa isithembele ukuthi esehambile ubaba lo onguye wawona zonke izinto lezi. Ubaba lo wahlala kakhulu embusweni 37 years is not a joke. Wahlala kakhulu wawona kakhulu wenza izinto zamazimbi kakhulu ngokuthi umanyano lolu aluzana lusilethene lutho thina emveni lokho kanese sikhangelele ukuthi ngathi sesilobukhokhela omutha lokho sicela ukuthi umanyano lolu lukhanye njengoba abantu lakithi kwele mandebele babonakale ukuthi lawo bayathuthuka basuke ezingeni abhekile okwayizolo lokhu belinondezelo umbuso kamgaka.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho njengoba abanye besithi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kunganulesandla kulokho-ke umbuqazi wegugurawundi. So khonapho-ke awubona ukuthi kule nkinga
mina angifuni ukungena kwento zombhuqazwe kathesi. Mina ngifuna ukuthi ngingene ekutheni ilizwe lethu sikhangele ukuthi liye phambili. Njalo ngikhangele umbuso kamnandaba uwumbuso ozosiphathisa thina, ozosithuthukisa thina njengeZimbabwe. Njalo asitheni sibekele eceleni izinto zonke lezi ezinye ezinenginei bese sikhangela phambili sithi thina asike simnikele ithuba umnankaba simbone ukuthi uza kwenzani. Zazani ukuthi kathesi umnankaba ingene embusweni izolo abantu beqashe ukukhuluma izinto eziningi ezinye. Kathesi siyathi thi umnankaba alethe ukudla ethebulini, kadale imisebenzi, avuselele i-economy, senzele ilizwe lethu lithuthuke liye phambili. Njalo asilinganise thina emathembeleleni ukusilela kwethu kwasalayo esakwenziwayo izolo lokho emuva. Siye phambili lathi silingane nemgwaqo wethu ibe mihle nemgwaqo elanye amasungo kaphezulu landandala ethiya khona ngale. Intuthuko lana kathi ikhona khona kwamashola lena. La ibuye ngobuningi bayo intuthuko yakho silingane sonke ngokuthuthuka kulezinto lethu leZimbabwe. Njengoba sithi ilizwe lethu ngokulingana kungalamunye ukuthiwa ilizwe lingelakhe ngokuba ngcono kakhulu kulomunye. Siyimihlobo ethiyeneyo kodwa ilizwe lethu ngelethu sonke siyimihlobo enjalo sonke singamaZimbabwe. Ngokunjalo ithuba lomuntu omnankabo kwakumnankabo asilinikele ithuba enama-policies akalethileyo nama-policies amukelayo ebantwini atshengisa njalo ukuthi ungumuntu ozimiseleyo athuthukise ilizwe leli liye phambili.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekhona ngale-ke etsholojo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Matthew Sibanda okubandla le-ZAPU elaphuma kumanyano we-ZAPU le-ZANU-PF.
Unity Day lesikiyo namhlanje ka 22 unity nje eyenziwayo isenzelwa kubana imbhuqazo wegukura hundi wawosewaqeda isizwe sasemadebeleni nje kwakusenziwa ngoRobert Mugabe bebonke nokhomanda wakhe umnankaka namhlanje ongusenguye upresident weZimbabwe bekulala ubana ungaphinde kube lezaphu ungaphinde kube lezipra njalo babe kwenza lokho behlosile. So le unity yenziwe akulanto eyenzakalayo emadebeleleni ngemva kwalokho. Okwenzakalayo futhi bona bebezibusela kancane udlangothi langapha kuthi thina sibusibelelenti mbalisa izaphu lezipra akula ma-benefit abawatholileyo ngemva kwalokho. Kwaba ngokupholisa nje ukuthi abantu bekume ukubulawa kwabantu ngokuchazwa i-background. Thina ngokwethu-ke le unit hayi asiyisekeli siyayi-challenge sithi hayi ayisebenzi lutho kithi. Yinto nje eyenziwayo nje ukuthi kuphumelele bona ukuthi babuse baze kuze kube naphakathi.
Ye mase sikhangele-ke kulabantu abalokhu bephakathi khona ngale besithi lokhu bangena lo umqabuko so bathi abasoze besuke khona ngale ke kuZANU PF ungathini ngakhonokho?
Labana abantu abangena ngale bathi lokho bangena bathi ngoba masikhuluma nabo bona bathi bona bachiwa ngunkomo ngoba thina sithe ziphuma kuZANU sesikhipha izaphu ukuthi ayizimele yodwa ngezipra bona bathi hayi thina sachiwa ngunkomo lapha ngeke siphume. Bathi no, unkomo wathi abantu kabangene ukuze bavimbe ini ukubulawa kwabo sizwe sabantu bemathebheleleni lesezapho ngatshongo ukuthi lisele khona. Unkomo watsho wathi lizafika isikhathi sokuthi liphume kulaba bantu lizimele lodwa lidimande kumbe likleme okungukwenu ekuyikho elakulwelayo. Isikhathi sakhona maze zifikile bazabe sebeqala ukulwa njengakhona okho abakwenzayo manje kithi. Yikho okwakuthiwa ngunkomo. Bayathena sithi madoda siphumeni sishiyeni laba bantu sivuse okungokwethu okuyikho okuqondileyo. Sebeyalela bathi khona hayi sitshiywe ngunkomo la. So kungakho-ke thina sesihluphi ngakho ukwalela kwabo kakhulu ngoba unkomo wavele wasitshela thina wathi hayi abanye bavele bazayalela kule yinto bazabhalelwa edakeni bengaphumi sebesebenzelani izizo zabo nabantu babo bengasalweli ini isizwe siyamtoka leseZimbabwe.
Ye pho-ke manje bamele bani khona ngale ngaphakathi?
Ngaphakathi ngale bazimele bona okwemizimba yabo lemuli yabo lezisu zabo zokuzisuthisa bona ukuthi badle kithi. Abamelanga isizwe siyamthwakazi esihluphekayo ngoba albana bamele isizwe sikamthokazi esihluphekayo alubana bakhulumile ivini la kuloro bathi mgqabo besalele embusweni ukuthi hayi into zazivele siyivumele phela and akusiyo le kwakumesokungele ngabantu esilizwe zikhululwa silingane embusweni but sokukhanya ubana umbuso sungowabantu baku-one side kungaleyo ndlela-ke thina sithi hayi kwamelanga-ke thina abantu basezimbabwe bamele lendingeko zabo.
Lo ngumnumzana Matthews Banda okubandla lezaphu obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Midam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Abenhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe sebemise umkhokheli wabo u-Archbishop Johannes Nyamwandanga ukukhokhela inhlanganiso le. Kwetheswa amacala okuphatheka kwezombusazwe ikakhulu emisebenzini engalunganga okuthiwa ibisenziwa unkosikazi Grace Mugabe umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe isinike uNdanga amalanga alithumilane ukuthi aphendule incwadi abamlobele yona bekhonona ngokungena kwakhe kwezombusazwe. Bathi wayesekela unkosikazi Mugabe owayelwisana labakubandla leZANU-PF ababengafuni ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikaMugabe. Omunye onkokheli yenhlanganiso le u-Archbishop Lameck Chitope uthi bebevele sebelesikhathi behluphana loNdanga ngobukhokheli bakhe obungaqedakaliyo. UChitope uthi ukumiswa kukaNdanga umsebenzi kungezelelwe yizehlakalo zange-Super Sunday mhlaka-5 ngoLwezi lapho unkosikazi Mugabe angena khona umhlangano labamabandla ezokholo lwesipostoli laba eRufaro Stadium kwathukwa inkokheli yeZANU-PF eyayisekela uMnangagwa.
Uhulumende okhona uthi ufuna achiye ubukhokheli uNdanga ku-ACCZ ngoba wayesekela abe-G40. Sakubona kungcono ke ukuba achedele eceleni uNdanga kuze kuye kuthi sesikete omunye womkhokheli ngoba wayengafuni ukupha impendulo kulokho okuchiwo uhulumende. Uhulumende wangicela mina ukuba ngikhulumisane laye phezu kwalokho okwenzakala ngesikhathi kungenwa iSuper Sunday kodwa akafuni.
Abakhulumisane lomsakazo we-VOA Studio 7 ngalesi sehlakalo sokumiswa kukaNdanga kusikhundla sakhe sobukhokheli okubalisa uMduduzi Mahlangu bathi uxotshwa kwakhe kunuka santungwana. UMahlangu uthe benze lokhu kulandela ukukhulumisana kwabo lohulumende ngokwethulwa nguNdanga.
Nambonani abantu laba sebefuna ukuzigeza? Ngabe bonke beloNdanga besenza zonke izinto lezi? Ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukaNdanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe ngoba umbuso kaNdanga lombuso kaGrace Mugabe wawuhambelana. Indaba yakhona ibuye isiphice futhi ukuthi uhamba njani, kodwa hayi manini sibonto kuyaphela kanjani.
UMahlangu uthi bekumele bakwenze kudala ukususa inkokheli yezokholo ezikhundleni nxa ithe yaphambuka kunjongo yokholo lwabo besebenzisa isisekelo sombuso senhlanganiso zabo.
Mele bebeyibo abatshela abasephalamende abasemahofisini ukuthi hayi seliphambanisa lapha and iBhayibheli lilakho konke lokho ukuthi kumele kubuswe kanjani le ndaba ezinjalo. So kumele bebebambe njalo beqine bekhulume ukuthi hayi lokhu akusikho even emumweni wokuthi bazahlukunyezwa nguhulumende oyabe khona lesi sikhathi, kodwa kumele bakhulume bethi hayi uZulu akajabuli ngento le eliyenzayo, uZulu akajabuli ngalokho okwenzakalayo. Kumele bakhuze inkokheli bebe yilo ilizwi elile ngqondo phakathi kokuhlanya konke.
Amanye amacala aweteswa uArchbishop Ndanga abalisa ukwephula isekelo sombuso senhlanganiso ye-ACCZ kakhulukazi isigaba sesibili. Bathi bekhetha njalo inkokheli ayithandayo kungekho kuvumelana ledale laphezulu le-Apostolic Bishops Conference. Inhlanganiso le idinga ozayikhokhela kulandela ukuxotshwa kukaNdanga. Kasenelisanga ukukhulumisana loNdanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Amaxeku lezalukazi zedolobheni leGwanda zithole izipho zekhisimusi ngemsukwana ezidluleyo. Lokhu bekuvela ke ebantwini abanengi ngokuqela ke kumgodi weVumbajikwe Mine. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba.
AbeVumbajikwe Mine bathi bethule lesi sipho njengendlela yokubonga labo gogo labokhulu ngendlela abathuthukise ngayo idolobho leGwanda. Umnumzana John Mlazi, umqondisi wenkampani eVumbajikwe Mine, uthi njengenkampani baphatheke kuhlelo lokugcina abakhulileyo eChinden, njalo kwakathesi lo muzi ugcina abantu abahlanu. IGwanda Old People's Home yona ilabantu abayisishiyagalolunye 9, njalo omdala kulabo bonke ngugogo leminyaka engamathuma esishiyagalolunye 90. Umlazi unikeza abagugileyo impahla ezivalisa impuphu, amagwili, amafutha okuphekisa, amanamnede, amasepa lokunye.
Isikhulisile, lisibona sidlala singabantwana abancane abazukulu. Kungayisini ngalathi kayisikho lapho. Thina siyiVumbajikwe Mine, abanelithemba basebenze khonaphana, abaningi bayende khonaphana, lathi sisesikhumbula abadala bethu ukuthi lathi sihambe siyefaka okuncane lapha nesikole.
UNkosazana Ruth Zulu, olilunga lekomiti ebona ngenhlalakahle yabagugileyo eGwanda Old People's Home, ubonge iVumbajikwe ngokuzimisela ukunceda abagugileyo kungenani lokuma manzonzo komnotho wakuleli.
Isikhathi esiphila kiso khathesi sinzima, i-economy yona inzima, kodwa kunzima kunjalo libone kufanele ukubana libuye lizostretcha isandla senu libusise abazali bethu. UNkulunkulu yawuza umthandazo wethu, sengathi uNkulunkulu angalibusisa kudlulise.
Umnumzana Redo Mpofu ngumgcini sihlalo walikomiti ufake isicelo kwabeVumbajikwe ukuthi bayabela abagugileyo umhlabathi ukuze labo bembe igolide. Umpofu uthi lokhu kuzabenza labo bathole imali yokuthi benelise ukuziphilisa ngoba kwesinye isikhathi izinto zisiba nzima kuleli khaya.
I-mining yethu, i-concept yakhona is to have a claim. Sidinge abantu abazahamba bayekepa nkona na. So siyagigwa, sesishare, tina sesithatha imali yethu tena sesingenisa lapha ngene mabunzi. Abantu ngabona sokusibalezi kasi bamachanges.
UNkosazana Martha Mwale, seleminyaka wabhujelwa umkakhe, wayesebenza eVumbajikwe Mine, njalo kwakathesi ngomunye walabo abagcinwe emzini weChinden. Uthi uyathokoza ngendlela eVumbajikwe Mine emnakekele ngayo labantu bakhe selokhu wathiwa ngumkakhe.
Wangitshiya labantwana laba babancane. IVumbajikwe yangigcina khonaphana labantwana. Ikonsithi ngiyabonga uthando leVumba.
Abagugileyo baphinde bathola izibiliboco ezifele emlonyeni lamanamnede, njalo baveze ukujabula okukhulu ngokuhlabelela nangokugida. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
ophethe isikhundla sikamgcinisihlalo weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders Football Club uMonk Modern Ngwenya useqolise kubalandeli beqembu leli ongadlali kahle lonyaka. Asizwe ukuthi uJoseph Njanji usethuleleni.
Ekhuluma edilini lokugqiba umnyaka eliqhutshelwe kwelinye lamahotela atholakala edolobheni lakobulawayo izolo ntambama, uNgwenya uthe lonyaka kusahambanga njengokufisa kwabo enkundleni njengoba iqembu leHighlanders liqedelise endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo, ikanti alenelisanga lokuphakamisa le nkezo ebezidlalelwa lonyaka.
Ngiyaxolisa kakhulu ngoba njengenkokheli umlando ngowethu. Lonyaka akubanga ngumnyaka omuhle kithi. Asoze silole ingqamo ukuze sigwazane lapha, kodwa iqiniso yikuthi imizamo sayizama, kodwa asingeke sithi kwehlula ngoba aluba sehluleka iqembu leHighlanders laliza gunyulwa kusigaba saphezulu.
Okungaqhubi kuhle kweqembu leBhoso kudale ukuba inkokheli yeqembu yesule uhlelo olujwayele ukuqhutshwa ekupheleni komnyaka olokunanza abadlali ababedlale kuhle ngoba isithi kungaba lihlazo ukuthakazelela ukwehluleka kweqembu. Inhlanganiso ebiphathisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali kusukela ngomnyaka ka-2011 nebhanki ABC yiyo ehlawulele idili leli, kanti iqembu leDynamos lalo ebelisekelwa ngemali inhlanganiso efanayo lona likubone kufanele ukuba libonge abadlali balo njengoba libhutshe imidlalo lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Lo bekungumnyaka wokugcina ibhanga lebhanki ABC liphathisa iqembu leHighlanders leDynamos. UNgwenya uveze ithemba elokuba ngomnyaka ozayo iqembu leHighlanders izadlala ngcono kakhulu kulalo nyaka.
Okuqakathekileyo yikuba silungisise konke obekungaqondanga ngo-2017 ukuze ngomnyaka ka-2018 sishaye eziwayo.
Ngemva kokuqhuba kanzima kwimidlalo yalo nyaka, iqembu leHighlanders likhangelele ukwehlukana nabadlali asebekhulile ekupheleni komnyaka. Phezu kwalokho, leli qembu likhangelele ukuqhatsha umqeqeshi owaziwa ngokupha ithuba abadlali abasakhulayo uMadinda Ndlovu ukuba ethathe isikhundla esithiwe isizalo neselizwe leHolland u-Errol Agbi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sixoxeke ngodaba lwalamhlanje, udaba lwe-unit accord eyalobelwana phakathi kwamnumzana Joshua Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Siyawazi ukuthi-ke kwakulokulwisana kakhulu phakathi kwamabandla lawa kungakenziwa i-unit accord ngo-1987. So-ke ukuze sihlaziye udaba lolu, ngilo Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe ukhona ngale e-Huddersfield University. Baba utshona njani Sibanda?
Ngiyathola njalo.
Hayi, kahle sibili. So nxa singakhangela ke i-unit accord, siyawazi sokule minyaka eminingi kakhulu kwalobelwana nesivumelwano lezi. So ngathi ke osokwaphuma kiso kuyini?
Hayi, ngibona ngani kuzima ukuthi sibone ukuthi akuphume ku-unit accord yikuphi ngoba phela abantu nxa sikhangele kathi sikwele Zimbabwe kukhanya ukubambana kunzima kakhulu, ikakhulu ngendaba yokuthi kukhanya kula ukuxoxisana okwaya phambili kumbe ukuxoxisana kwasuka kwavalelwa i-unit accord leyo, ukuthi awusaxoxisananga kakhulu ngendaba yabantu abatshonelwa isihlobo ngesikhathi sokulwisana kwezaphu sokulwisana kwegrawundi. Ngakho ngibona ngani khonokho kwenza ukuthi kube lobuzima kakhulu. Kathi abantu bayakhala ukuthi lo hulumende omutsha ukhanye ngani useqinise kakhulu icele lezanu wachiya icele elalingele zaphu kumbe singathi elalingele zipra.
So nxa sisikhangela ke siyabona ukuthi abanye abakuzaphu baphuma abanjengomnumzana Dumisa Dabengwa. So khonokho kutsho nxa sikhangela namhlanje njengoba sokulo umongameli omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngibona kutshengisa ukuthi isibambano se-unit accord kasisaqinanga kumbe vele kasisekho ngoba ngaphandle kokuthi umnumzana uDumiso Dabengwa waphuma ngimbone namhlanje esemhlanganweni owegrawundi ekhanya ukuthi layo uyaphatheka ngaleyo ndaba ukuthi bekukhangela ukuthi kathi Stanley Square ngabona abantu bese Stanley Square namhlanje bakhala ukuthi kathi benza ama commemorations khoroko mbona ngani kutshengisa ukuthi laba babe kuzapha basakukhulu ukuthi i-Rita Code isaqinile njalo isayenza umsebenzi ekwenzayo kodwa isifiso bese ngesokuthi ngabe iyaphumelela siyaphambili okuqiniso ukwenzela ukuthi endokuzayiqinisa ukuthi kube kukhulunywa ngalezi ndaba ezasalele eceleni ukuthi kathi zingacubungulwa njani abantu bamanyaniswe kube lokuxolelana kumbe lokuxolisana ngalolu daba lezinto ezifana lazenezo okunye okukhulu nxa sikhangela ngokuhulumende lowo ukuqhatshwa kuka Parents Shiri owayethiwa ngu-Black Jesus ngesikhathi segugurawundi sokulwisana lokho mbonani kwenza ukuthi izinto zibe nzima kakhulu njalo ukuthi upresident uMnangagwa sesike njalo wathi uchairman wezanu kasasuki kuzipha kumbe kuzaphu khonokho mbona engani kwenza ukuthi abantu bamangala ukuthi kathi uhulumende omutsha usaliqakathekisa yini leli langa ele unity ilanga lezenzo ze-Intercord khonokho mbona kwenza into zibe nzima kakhulu
ye nxa sesibona ke kulabanye abachothoza besithi labo abasala phakathi khona ngale ke kubandla le-ZANU PF ngabantu abafuna ukuthi bazinothise kambe wena ubona zani badinga umnotho labo bantu kumbe lokho bembele izaphu sibili ekankomo
hayi kusegcekeni ukuthi ngabasadinga umnotho njalo le unit yangikhona ekhulunywayo kaseyiyo le yokuthi abantu babambane njalo kungenzakali lokho okwenzakala ngembana kwe-unit accord ngoba la izolo ngingabona imibiko ebihamba ibhodabhoda lapha isithi yona abantu ababengekho kuzapho ngoba abanjengabomoyo sokuthiwa hhayi ngoba bona bakhona uhulumende kutho ukuthi izaphu ilokhu labameleli bayo kukanti-ke kuvalwa iqiniso lokuthi hhayi izikhundla ebezifakelwe okwesikhathi eside lezi izikhundla ebezivele zithathwa izaphu sezithethe zabuyiselwa kuzanla kumbe kuzipra mbona ngani abachothozayo bayitshaye ekhanda nxa besithi kukhanye ngani laba abakhona ngale bayasetshenziswa nje singawathi ngasuku ngama-props ukuthi kukhanye ngani kulokubambana kukathi-ke akukho kangako
pho-ke nxa sesikhangela kuyo phambilini kuyagcina ngani umanyano lowo awusuzudilike sibili uphele dudu
ngibone ngani umanyano lowo uzadilika ngendlela ebuhlungu nokuthi mhlawumbe ukudileka kungatshe kungenza ukuthi lo hulumende lowo khona asuke angaqini kangako bekungaba yinto enhle nxa uhulumende lowo angaphangisa asheshe athi hhayi madoda wozani sikhulumisane kutho asibone ukuthi kusalela ngapi kusilela ngapi njalo la macala okufanele akhangelwe le zinto ezasalelayo ezazifanele ziqhubeke zisuka ku-Intercord yiziphi esingazenza ngoba uMnangagwa akakayenzi into eyi-one etshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube lokubambana ukathi-ke umgabe khonokho ukuthi wayenza i-Intercord kutshengisa ukuthi wathanda ukuthi agobe kancane lo bengagobanga kangako njalo wakwazi ukuthi kule nto embe yenzakeleyo abantu ngabakwazi ukuthi upresident uMnangagwa uyakucabanga njalo uyakuvuma yini ukuthi kukhona okuba okwenzakalayo okwazi kwenza ukuthi i-Intercord ibe khona
kodwa nxa sesikhangela-ke kukhanyangazana uMnangagwa phela kulabantu abavela kuzibra angani baningi asebedonsele eduze kutshoni kunxa edonsa abantu bezibra njalo
udubo lwakhe yilo lolo lokuthi abantu laba abezipra abadonsileyo akukho egcekeni ukuthi ubadonse ngoba ngabezipra kumbe ubadonse ngendlela yokuthi benze ukuthi iqembu lakhe liqine kakhulu ekulwiseni kayo le-G40 njalo ngabafakanga ezikhundleni eziyizo ezazivele zisenza ukuthi kube lokulingana phakathi kwamabandla njengokuthi bekukhanye ngani kwakule sivumelwano sokuthi nxa upresident etholakale esuke kuzipra upresidium yezanu p f uchairman webandla kufanele abe ngowelinye ibandla ayikhona ukuthi upresident uyaba ngowezanla lo chairman abe ngowezanla khonokho kungabakho sizabona ukuthi kubo-vice president lapho uzawuhambisa njani bekufanele abaxubanise njalo amabandla lawo mabili aye ku-Intercord kodwa lokuwaxubanisa kwawo kakusoze loba ngabaxuba kuyobe sekufanele afake bababili
abezipraoboni-dr sibanda
ibe le four
siyabonga kakhulu dr sibanda isikhathi sesiphelile ungadulela kusasa bawo
ngiyabonga
ye singakehlukani lo kade ngu-dr nkululeko sibanda incwedi kwezombusazwe ekhona ngale-ke ebhrithani singakehlukani-ke sikhangele kade lukhokhela udaba abalandeli bebandla lezaphu abalokhu bephakathi kwebandla lezanu p f bathi lokhu bemelele uZulu silugqiba lokubhake uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisemoyeni ngenjabulo nguKip Stube.